ekungeneni khona phana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni ngabe dinde khona phana selimpili ivisa sengena kodwa leyazi ukuthi kudala nxa usuyangena eSouth Africa wawuqala uye embassy wawuvela ungayo eborder qale embassy u-apply bese besithi ukuthi hhayi asakufasa kufuni wena ukuthi ungene ngabe kufuna bakudindela ivisa ukuthi ukhona uza kuya eborder usuyangena eSouth Africa kodwa kathesi iSouth Africa neZimbabwe sebascrapa okwamavisa lokuya ivisa uyiphiwa upon end but uyi-passport uyayifuna awungeke ungene ungelaphasona uwananzela iBotswana futhi lakho nxa usuye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements ungakha eZambia futhi lakho akunjalo kodwa ungakhanya eMozambique ne-Angola uzathola ukuthi ukuncavula kuye-Angola kumele ngiqale ngiye embassy ngaplayela ivisa ngavula kuye eMozambique same thing asebe kwenzeke ukuthi for ama-sub countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa and esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe isikrephe ivisa kusho ukuthi labana lawo umele okufanayo ngoba asingeke sithi thina bona bengenohara bona befuna ivisa kithi so mbona ngani yinto eyenziwa ngabantu besadiki bebambene bevumelana ohulumente besadiki sebescrape ivisa for usadaji yonke owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe ngelizwe so isinqumo esenziwa khona ngale esadaji iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza
akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la
ungafika le passport yakho eborder kulokunye okungalunganga balayo imvumo yokuthi bakuncitshe ilungelo lokungena khona phana balayo ukuncitshe ivisa ungase kuthiwa ukufela ziza akutsho ukuthi akufela ziza basho ukuthi iziza is now granted isiphiwo ngesikhathi sokungena isiphiwo emnyango bona ngani linyathela elihle eli-progressive elizakwenza ukuthi i-Africa ithuthuke ngoba besiphile i-Africa engangisisejele ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenxatshelwa ezinye izizathu ezingekhoyo njengase-Europe ngaye-Europe ungavele ungene uyahamba uyesuka lesiubona kule World Cup kule bhola lelidlala e-Europe xa amasapoti esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France kulula ukuhamba kwakho kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke so sibone ngazani leli linyathelo elihle lithethwa nguhulumente.